Inhlanganiso le ithi okuphehla kakhulu inhlupho lezi kulezinsuku ngumkhuhlane we-COVID-19 osubulele abantu abedlula isigidi emhlabeni wonke jikelele. Ithi abanye abantwana abamankazana sebebanjwa ngamandla ukuba bachade isikhathi singakafiki okwedlula lokhu obekusenzakala kungakaqhamuki umkhuhlane we-coronavirus. Intombazana ehlala eHarare u-Ivy Shelley Begede okunhlanganiso eye Young Women Christian Association uthi kumele bavikelwe sonke isikhathi ngabazali lohulumende.
Inhloko yalelilanga ithi yona amazwi ami ikusasa elilingeneyo.
Umsekeli womkhokheli webandla le National Constitutional Assembly NCA unkosikazi Hingani Mkandla uyakusekela lokhu.
Sala boku kwabala ma 20 years kathesi njoba sebezela phela ma 14 usiya igeneration yebuya bezezela ma 9 years ngoba kathesi sebephuhla sebengena esikhathini bebancane. So nxa singancediseka nje ebantwana bangamankazana kube le ndlela esingabambisana layo, labazali bafundise ukuthi abalalele bona abantu abazali abazali abaphanda abantwana ezindlini. Umntana akavele amtshele ukuthi uzibanise isihlupha la sethintini, akasadinga ukuthi ekezwe umzali lo layo esede umzali ukuthi kathi kuze kube nje bekutheni. Sevumela abantu abakuzokuthoma ebhiloni imedi loseqoshiwe ngoba isihlobo eseduzane asavunyele ukuthi hambe ekhaya labantwana laba. Sebezenzela nje umathanda. Le fashion leyabuyayo bakithi isisibulalele abantwana, isibulalele isizwe.
Baningi abesilisa abasekela ukuvikelwa kwabantwana abamankazana. Omunye wabo ngumnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ebona ngezomnotho lezombangazwe eye Coalition for Market and Liberal Solutions othi kulabanye abantu abakhuthaza ukwenda kwabantwana abangamankazana abangakafiki kusigaba sokuba lemuli.
Umkhuhlane we-coronavirus wengeze lolu hlupho. Kodwa kuvele kuyinkinga ngenxa yokholo lwamanga ubuyanga lemikhuba yesintu egogekileyo.
Uthi kumqoka ukulinganiswa kwamathuba abafana lamankazana, umnumzana Victor Dube ohlala eBudiriro eHarare uyabusekela lokhu esithi kumele kulungiswe umthetho onqabela ukwendiswa kwabantwana abamankazana abasakhulayo.
Nxa umntwana esiya kwenda kungabi lokho ukuthi uhulumende laye ulemithetho yokumnika amandla ukuthi yena abazali bengavele bengabile amandla okumthi umntwana bemlayele mbeni bemkhuze ukuthi enze izinye izinto.
Udube uthi konke lokhu okubhekane lamantombazana kungalungiswa nxa uhulumende engathuthukisa umnotho welizwe ngemfanelo.
Abantu abalawo ukudla, abala mali, kabakwanisi ukuthi bekhuza abantwana. Bengambona ehamba lo jaha amazwi, ujaha lo ngakibo bayathola abamkhuza umntwana. Abanye bekwenza ukuthi bahle bemxotshele khona. Sebekhangelela ukuthi hayi sizakuzwa ngabo ukuthi sebezalobola nini babuya le mali.
Inhlanganiso ye-United Nations isanda kwethula umbiko wosuku lwe-International Girl Child Day oveza ukuba isilinganiso sokungamajumi amathathu ekhulwini 30% sabomama abatsha lamantombazana abaleminyaka engaphansi kwengamajumi amabili lane eZimbabwe balahlekelwa yimiphefumulo ngesikhathi bebeletha kumbe bezithwele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.